Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 kuhlangula 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu bayizikhombisa babule ngumkhuhlane weCOVID-19 kweZimbabwe izolo. Bayakhala abantu ngokubhubha kwayengumongameli wakwele Zambia uKenneth Kaunda.
Ube ngumuntu ohloniphekayo nxa sikhangela ihistory yethu ikakhulu uluhlu lemaNdebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izipra.
Uphenyo olusanda kuthulwa iAfrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla leZANU-PF. Kungenziwa ukhetho kusasa.
La ama-findings anobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma opposition parties akuleli.
Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe izolo usenikwe isiqoqo seqhawe lesizwe.
Thina njengamakatolike sithi ukubhubha kukaFather Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye zizokizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abantu abayizikhombisa babulwe ngumkhuhlane weCOVID-19 kwele Zimbabwe izolo. Kwathi bafika phose amakhulu amane bahlolwe batholakala bele COVID-19. Uhlangothi lolu luthi kukhanya usumemetheka ngamandla umkhuhlane lo elizweni. Lubika ukuthi abantu abafika phose inkulungwane ezimbili 1647 sebabulawa umkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Asebathapha igcwane le-COVID-19 eZimbabwe bazinkulungwane ezidlula kancane ezingamachumi amane 40,927. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amabili 177 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19 kwabhubha abayizigidi phose ezine 3.8 million. Asebehlatshwe amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo bafika amabhiliyoni amabili lengxenye 2.5 billion. Ilizwe leZimbabwe lithi kuza kuba lensuku ezintathu zokukhalela ilizwe leZambia lomdeni kamuyi uKenneth Kaunda wayengumongameli wakwele Zambia. UZulu uthi uKaunda wasebenza kakhulu ukuze kube lenkululeko kwele Zimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende weZimbabwe uthi ilizwe lizakwehlisa amaflegi okwensuku ezintathu usenzelwa ukuhlonipha imisebenzi kamuyi uKaunda owabusa ilizwe leZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiya kumnyaka ka-1991. Abantu bathi kuhle kakhulu okwenziwe nguhulumende ngoba uKaunda wasebenza kakhulu ukuze ilizwe leZimbabwe libe lozibuse. Wavumela ukucela lezaphu ele African National Congress, Southwestern African People's Organization lamanye ukuba asebenzise ilizwe lakhe ngesikhathi abensundu belisana labamhlophe eZimbabwe, South Africa leNamibia. Abalo impi yenkululeko bathi bayathakazelela kakhulu okwenziwa uKaunda. Ukhokela inhlanganiso yeZipra Veterans Association umnumzana Petros Banda uthi eleZimbabwe kumele lihloniphe imisebenzi kamuyi.
Silusizi ngemfaka babo uDr. Kenneth Kaunda. Thina njenge ngamaZipra abantwana bezaphu siyazi ukuthi uKenneth Kaunda waba ngumngane wezaphu impi yaze yaphela. Ubungane bakhe benza ukuthi iZambia ibe yiyo egcina abalweli benkululeko beZipra. Izinkulumo eziningi zokuceda impi yeZimbabwe.
Umnumzana ePitoli Maphosa ukubandla lezaphu uthi uKaunda wanceda amazwe amaningi ukuba abe lozibuse.
Namhlanje silokudana okukhulu kulandela ukutshona kukababa uKaunda. Sinanzelela ukuthi ubaba uKaunda wasacrifice kakhulu emzameni yokudinga inkululeko yamanye amazwe aseSouthern Africa. Ubaba uKaunda wavula amasango eZambia, evulela ama-liberation movements abuye aqhamuka eSouthern Africa. Wabanikeza yonke i-support ababeyidinga ngaleso sikhathi.
Amazwe abalisa leBotswana neNamibia asebeke amalanga angamashumi amabili lanye awesililo sikaKaunda. Uthi le South Africa selazi ukuba lizamhlonipha ngezinye indlela. Umnumzana Bednico Pepe owala impi enkulunleko uncoma kakhulu imisebenzi kaKhawunda.
UKhawunda ube ngumkhokheli ohloniphekayo nxa sikhangela ke i-liberation struggle yeZimbabwe. Ube ngumuntu ohloniphekayo ke nxa sikhangela i-history yethu ikakhulu uluhlu lweMandebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izipra lezaphu. Njalo uKhawunda ngumuntu ohloniphekayo ngoba uthe eseluze ama-election opposition kazange yala lesikhundleni. Watshengisa abanye bonke ke e-Africa ukuthi hayi lanxa ubusuhlale isikhathi esinganani sokumnandi ukubusa uyachiya lapho abantu asebekhethe khona.
Umnumzana Saul Danisibanda laye uthi uKhawunda wasebenza kakhulu ukuze leZimbabwe zithole uzibuseni.
Wayeyindoda emadodeni. Izipra kumaZuKhawunda yayifanele beyitshabalaliswa uNyerere ngoba uyakhumbula ngesikhathi sezipha. Isikhathi sezipha lesani sathi isikhathi sokuthi izipha iphele. Wonke umuntu wayesele wayezafana kwi-Kaihlokan seZanu eMozambique kuphele khonapho izaphu iphele kwapho lezipha iphele khonapho. So uKhawunda ngobunzima ngoba uNyerere basebethe khona eZambia kungabe kusaphinde kulwelwe ingathi ngabe AU uNyerere nekampani. So wonke umuntu olesikhathi fane eMozambique indlela yokubulala izaphu kodwa sebephendukile sokuliwe sokube nzima ukhomanda uNikita thatha abanye babesele babuyele eZambia. Wavuselelwa futhi uKhawunda ukuthi izaphu wakubona uKhawunda ukuthi izaphu ifuna ukubulawa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu owahlala kakhulu enkambeni zeziphephele ezambia ngesikhathi sempi enkululeko eZimbabwe uthi uzwa ubuhlungu ngokubhubha kwaKhawunda.
Ngizwe ngokudana kakhulu ukuthi uKhawunda weZambia usebhubhile. Ngike ngahlala eZambia ngisiphepheli ngingumntwana. Umuntu wayesithi nxa ezinkambeni zezaphu izinto zingahambi kuhle kumbe ukuthi ngelinye ilanga lithi lisihlalele nje athuche azelivingelela alibambe lonke abantwana bayithala iqabuza lizwele akhale izinyembezi kwakungu-Kenneth Khawunda.
Akwaziwa ukuba uKhawunda uzancotshwa nini njalo ukuthi ubulewe yini. Ngimele i-27 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi kuzaba lamalanga ayisikhombisa esililo sikamuyi uKenneth Khawunda. Umqondisi Dube uzadulela lolo daba.
UMasisi uthi akulahlekelwanga eZambia kuphela ngokubhubha kukaKhawunda. Uthi umhlubulo wonke wangezansi kwezwekazi le-Africa ulahlekelwe ngumntwana wenhlabathi waphathiswa amazwe amaningi ukuthola uzibuse. UMasisi uthi njengenhlonipho leBotswana lizakuba lamalanga ayisikhombisa lisesilweni sikaKhawunda. Isikhulumiso manyano wamabandla aphikisayo kweleBotswana, i-Umbrella for Democratic Change, uMnumzana Moeti Mwasa uthi kabasuke bakhohlwe indima yadlalwa nguKhawunda ikakhulu ekulwiseni umbuso wabandlululo wabamhlophe.
The death of KK as Khawunda was affectionately known marks the end of an era.
Ukubhubha kukaKK njengoba uKhawunda wayesaziwa ukutsho ukuphela kwesinye isigaba. Walwa lobandlululo eZambia njalo waqhubeka walwela inkululeko yamanye amazwe afana leZimbabwe kanye leSouth Africa.
Rule in southern African countries such as Namibia, Zimbabwe and South Africa.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kweleBotswana abakhula ngesikhathi kutshisa izimpi zenkululeko emazweni amaningi ezansi yezwekazi le-Africa bathi uKhawunda waba lesandla ekuqedeni umbuso wabamhlophe obandlululo. UMnumzana Stanley Ncube uthi uKhawunda waphathisa kakhulu leumanyaniseni izwekazi le-Africa.
Ngesikhathi beqalisa ukubumba i-OAU ehamba labanye uKwame Nkrumah, uJulius Nyerere, uHastings Banda labanye ababekhona ngaleso sikhathi belwela inkululeko ye-Afrika yonke jikelele. Sikhumbula kakhulu ubaba uKhawunda ngokwamukela akwenza ubaba uJoshua Nkomo lezaphu ukuthi bafake i-head office yabo eZambia betrena amasosha ethu khona ngale.
UMnumzana Sifa Sithuma uthi kuningi okungafundwa inkokheli yakhathesi kumpilo kaKhawunda.
Uyabona nje ukuthi abadala laba babelombono omude. Kathesi uyathola ukuthi ubuthungameli bakathesi khona lokhwana babekulwela yikho asebeku-embrace. They are even looking for bona laba belungu back to the system, you know. Yiba sebengama mentors, yibo abalawula indlela izinto ezimele zenzwe ngayo okuyizinto ezazilwelwa ngabantu abanjengabo Kenneth Khawunda, abadala abanjengabo Mandela, you know, bonke bona laba bantu.
Iwofisi yenhlanganiso ye-Southern African Development Community kwele Botswana ikhiphe umbiko isithi selukhotheme iqhawe laphathisa kakhulu ekubunjweni kwenhlanganiso le. UKaunda wayele sandla esikhulu ekubunjeni njalo kwenye inhlanganiso eyayilwisana lobandlululo ye-Frontline States ngomnyaka 1975 kanye le-Organization of African Union kumbe i-OAU. NginguMqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso yeAfro Barometer iveza ukuba ibandla leZanu PF lilakho ukunqoba kungenziwa ukhetho kusasa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uphenyo lolu olusanda kwenziwa eZimbabwe luveza ukuba abantu abafika okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 33% bangavotela ibandla leZanu PF nxa kungenziwa ukhetho kusasa. Inhlanganiso le ithi abafika okuyisilinganiso sokungamashumi amabili lasithupha ekhulwini 26% balakho ukuvotela ibandla le-MDC Alliance. Bakhona njalo abangafisanga ukuchaza ukuba bangavotela bani. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi abantu sokumele bayehlolwa ingqondo uma limpumela iqotho.
Imbono ephumele eMass Public Opinion Institute iqiniso kuyabe kusitsho ukuthi kudinga odokotela engqondo. I-Zanu PF ingawuzuza kanjani umvuzo wesapoteni ngokwedlula wonke amaqembu? Yona idilizelizwa kula zikolwa, kula zibhedlela, kula mgwaqo, kula msebenzi, kula lutho. Lokhu kuyethusa kakhulu ukuthi kube nabantu abacabanga kanjalo. Kanti ke okududuzayo ukuthi kulabanye abantu abangazange batho ukuthi bona basekela luphi uhlangothi.
UNkosikazi Khora Ndebele uthi impumela yophenyo lolu ilobuqiniso obubuhlungu njalo iyinkombandlela yokuqondisa lapho abalahleka khona.
La mafundisi alobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma opposition parties lelo kodwa mina ngangiwakhangela awufuzanga ukubona abazise ubuhlungu afuze ukube yiwona abaniki inkombandlela yokubana benze njani lawo balungiselele ukubana batshintshe la ama statistics.
Olala amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi kulusizi okwethulwe iAfro Barometer.
Abantu abaningi bakhanya amabandla ayi-2 izano le MDC Alliance abalandeli zano ngabafuna ukudla, abalandeli Alliance ngabafuna ukhiphi zano bacacile lawo. Kulusizi ukubana kule bandla uhulumende alincedise ngamandla i-MDCT elabameli ePhalamende. But khanya abantu ngesizathu sokuthi bayibona ngani i-extension kahulumende balutshwane abazimisele ukuzisondeza duzane layo.
Sixoxa njalo loNkosikazi Abigail Mupambi ethi limpumela ilobuqotho. Luveza njalo ukuba abantu bathakazelela indlela uhulumende wakwele Zimbabwe ovimba ngayo ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zimbabwe usenike umoyo umfundisi Emmanuel Ribeiro isicoco seqhawe lesizwe. Uhlangothi olubona ngokwethula kwemibiko lwethule lokhu enkundleni yokuxhumana eyeTwitter. UZulu eZimbabwe uthi ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukafather Ribeiro. UMavis Gama usethulela lolu daba.
iziphathamandla zikahulumende kanye lezizalwane zeZimbabwe bayakhala ngokutshona kukaFather Ribeiro obhubhele esibhedlela seSt Annes eHarare. Bathi minengi imisebenzi kaRibeiro emenza abe ngumuntu wabantu, igoqela ukulwela amalungelo kaZulu, ukuphathisa abantu ngesikhathi sempi yenkululeko, ukuloba ingwalo lengoma yelizwe iNational Anthem lokunye. Omunye wabancoma imisebenzi yakhe yintathele zindaba uThafazo waChigandiwa.
Thina njengamaKatolika sithi ukubhubha kukaFather Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili. Kube ngumuntu okade eziphethe kahle njalo okade ehambisa ilizwi lenkosi ebantwini bonke. Siyabona ukuthi ulesandla ekuthuthukeni kweZimbabwe.
Omunye njalo ngumnumzana Victor Dube ohlala eHarare.
UFather Ribeiro mina ngimazi personally ngoba ngike ngaba lesikhathi ngixoxa naye. Ukuxoxa kwami laye kwakusemtshadweni, yena enguye owayeshadisa abantu. Mina ngazikhethwa ukuthi ngigojise naye, ngasengigojisa laye. Okwesikhathi esibili sixoxa sibili sonke, engumuntu okhululekileyo, wayengathi ngumuntu ohlala ekubona. Sikhathi soniso ngixoxa laye kwaba khona ukuthi kukhona ngase ngiba ngumuntu othi engahlangana laye, wayengazi njalo ebe lesikhathi lami sokuthi ngikhulume laye.
UDube uthi uFather Ribeiro wayethanda abantu.
Wayengumuntu olula ukuthi wena unxa ufuna ukukhuluma ulutho laye, wayekunika isikhathi sokuthi ukhulume laye. Njalo engumuntu lwana owayezama sibili ukuthi akuncede kwizinto ayebefuna ukuthi uncede ngazo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungakwa uvumelana lemicabango kaDube.
Ondabaningi bangena kupolitics bengabafundisi, kodwa amakhiwa ikakhulu amakatoliki yibo abamisa kakhulu ngoba izikolo zabo zazivula abantu ingqondo. Singakhangela omgabe bafundiswa ngamakatoliki, yikho ke babevula ingqondo abantu.
UNtungakwa ugcizelela esithi wayengafani labanye abakhokhela ezokholo lwesiKristu.
Kodwa singakhangela iZimbabwe yanamhlanje, kungaba nzima nyanyana ukuthi ichurch ingene ekwakheni isizwe ngenxa yani. Sile Zimbabwe Council of Churches, le Council of Churches Business Conferences, into ezinjalo. Kodwa ke abantu laba kabamanyani, okwakathesa abantu abakengani bayakhuluma. Singakhangela ngesikhathi seGugraund iCommission, iCatholic Commission for Justice and Peace, yiyo eyazama ukuletha udaba lolo. So okwakathesi ukubona kwami kwenzima ukuthi abemachurch bangene kwezombusazi, ngayikho platform elabantu abaloke bebambene njengakudala.
Akwaziwa ukuba uFather Ribeiro uzancwatshwa nini. Wavikela ukuba umnumzana Emerson Mnangagwa engalengiswa kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokubhomba esilindweni sesitimela eFort Victoria. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ulayidok namhla sixoxa ngemisebenzi kamuyi uKenneth Kaunda lokunye okwenzakala eZimbabwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elimeni kanamhla linanze ilanga lokugqitshwa kokugqilazwa kwabansundu kulelo lizwe, kulandela ukusayinwa ngumongameli Joe Biden izolo komthetho ovumela ukuthi leli langa libe likhefu. Ukumiswa ukuthi amansundu bebe izigqili kwamenyezelwa ngokusemthethweni mhlaka 9 kuNhlangula ngomnyaka ka-1865, kulandelwa isinqumo sikamongameli Abraham Lincoln se-Emancipation Proclamation ngomnyaka ka-1863. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Rafael Mtombeli, isizalwane seZimbabwe esihlala kule Melika.
Kuhle ukuthi njengoba kulilanga lokuthi kwakuqiniswa, lilanga lokuqinisa ubugqili lokuba bukhona e-America, abantu bebanjwa izibhalo bephathwa njengenyamazana. Ngibona ngathi mina kulungile kakhulu ukuthi kunanzwe khonoko. Angithi nxa kusiya phambili sekuzaba yililanga lapha abangatshengisela khona lapha babe izigqili, babe lembuthano, babe lesikhathi sokuphumula. Bezokusizela labo ababe babambile bebenza labo baphumule, bame kusebenza bathakazelele lelo langa ukuthi asake sakholisa. Wakhangela kwalwiwa ukuze lelanga libe khona, kwaba lempi, kwalahleka amadoda amaningi empini, abanye besala besithi kungabi khona lokho, asihlale sibambile kuphela. Laba bantu bezi abanye besithi hayi asiloluntu lolo kwakuyekelwe kukhululwe laba bantu. Kwaba njalo, kwabanye kwaba buhlungu ngoba ngithi balayitshwa, abanye bathuthwa bayafakwa ema-islands khona, labanye babiselwe Liberia ngemkhumbi. Kulilanga eliqakathekileyo mna ngokubona kwami.
Bengabe bemelele yini ukuthi ube likhefu kusukela ngomnyaka ozayo, kumbe lakho bekulungele ukuthi abantu bese betshelwe ngesiphangiphangi ukuthi kuvalwe amahofisi kahulumeni?
Hayi, ukuthi kube isiphangiphangi kuyazwakala, kungenzakala ukuthi abanye babe bevulile lamhla. Kodwa-ke angithi nxa sekuwumthetho kuyabe kusitsho ukuthi kusiya phambili eminyakeni ezayo phambili, njalo lamalanga anto ayedlula bekumele ukuthi kube ngomgqibelo bakubuyisele emuva namhla. Kutsho ukuthi next year kuyabe kuyisonto, kuya kuhamba kube ngumvulo, kube ngolwesithathu, ngolwesibili, ngolwesithathu. Kuzabe sekuyiholiday, bazavala abavule abavulileyo namhla. Kodwa-ke i-signature ka-president ingenile phezu komthetho wokuthi leli langa lizaba yi-holiday.
Lo umnumzana Rafael Mtombeni, isalwane seZimbabwe esihlala kule Melika, ubekhupha econgweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDallas, Texas. Abake bathunjwa kwele Nigeria bathi akumelanga uhulumende avimbe ukuba abathumbayo bahlawule imali ngoba balakho ukubulala abathunjiweyo. Lokhu kwethulwe yinkampani yezindaba iReuters. Wezemidlalo uzenzo moyo waye umgadli weqembu lenguqu eleyalenders football club kanye leqembu elimela ilizwe leZimbabwe elama Warriors uthi akusizi ukuthi umuntu abokwe esefile yena engazange athole usizo ngesikhathi ephathekile. Intiqili izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umoya ukhulumela amazwi ngemva kokudlula emhlabeni kamqeqeshi womdlalo wenqindi uPhilip Stryker Ndlovu, yena obe lomkhuhlane wemvukuzane yohlobo lweprostate cancer.
Kumele umuntu asimele ama-roses yakhe walistila live, singagijimele ukuthi kwenzakale umonakalo sibe sesireacta. Khonaphana ekuqalisa ukugula ngathi wasahlangana sonke sabona ukuthi singangancediswa njani umdala, ngoba kathesi ukuthi sezidize legend is a hero eselele kuyabe ngasancedi. Kumele sihlangane nini umuntu ephila sibone sicelebrate nini siphila saphile empileni.
Umoyo ngakibo ngumakhelwane bakamuyi njalo uthi uNdlovu udlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe. Intatheli zindawo ezemidlalo esebenzela ephephandaba le-Chronicle uRicky Zililo ulobe kakhulu esazisa uZulu ngokugula kukaNdlovu, njalo laye uveze ukudana ukuba umuyi akazange athole usizo olwaneleyo.
Onyaka ophelileyo ngo-April ngambhalela indaba lapha esitsho khona ukuthi udinga imali engaba yi-$3,000 ukuze ahambe ayohlinzwa, enze iprocessor okuthiwa yi-transurethral resection of the prostate. Wehluleka ukuthi ayithole leyo mali. Khathesi ngo-2021 ngiye ngayakhuluma laye ngaqala futhi phansi, watsho khona ukuthi hayi usefuna i-$1,000 e-permanent cartridge, ayitholakalanga leyo mali. Kodwa ngakhangela imisebenzi yakhe ayenzayo langendlela abhubhe esekusiso umumo wakhona, akufanani nalokhu akwenzela umphakathi.
U-Stryker uqeqetshe ingqungquthela zomdlalo wenguqu eziphakamise izicoco kwele Zimbabwe kanye nakuzwekazi lase-Africa ezibalisa uThamsanqa Dube, u-Elvis Moyo, uMordecai Donga, u-Ambrose Mlilo, uMaqhawe Ndlovu kanye lomeluleki Ngulube. Kubikwa ezabekwa emathuneni eLady Stanley nesonto. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingujoseph Njanji.
Kuza Friday namhlanje silo Stanley Maphosa. Nantu udaba esilethulelwe nguNtukameni Khomo.
Ramaphosa yena odabuka eBrunanburg ePlumtree njalo esebenzela kwele South Africa ulezipho ezinengi nanku phezu kokuba ngumculi ungumlobi njalo abuye abe ngumfundisi nango ezethula ngokugcweleyo
ngudokotela we-social science ngispecialize ku-PhD yami ku-youth abantu abatsha kanti njengoba sutshilo njalo ngumfundisi ngingupresidenti wenhlanganiso ebizwa kuthiwa All Believers in Christ ABC kanti njalo ngingomunye wabaholi bebandla elerema Bible Church abaningi bayalazi ngapha ku-Western District yase-Johannesburg e-South Africa phinde nginjalo nje ngumlobi wezincwadi incwadi zami sezingu-4 engizilobileyo ngiphinde nginjalo nje ngiyasebenza ngisebenzela u-government ngaphansi kwe-Department of Science and Innovation kwinhlangano ebizwa kuthiwa i-Academy of Science of South Africa
ukuhlabela uqale nini Maphosa
ezokucula lezi ngiziqale ngo-2000 lapho engikhiphidla lakhe lami laqala elibizwa kuthiwa lona salibonani bazalwane ngiseZimbabwe ngazophinda futhi ngo-2003 ngakhipha elinye elesikhalanga elithiwa Sithimele Malopa elisho ukuthi umthombo wegazi ngicula izingoma eziningi lapho ngesikhalanga ngahlala kwisikhathi eside ke ngenxa yomsebenzi langokufunda langamanye ama-commitments ngingekho emculeni ngaze ngabuyela lapho-ke kule lockdown eye-COVID ngathola isikhathi
le ngethi izazi
kwathi nxa kuzalwa inkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha ithi iBhayibhile lenkosi bheka wabonakala izazi vela impumalanga zithi uphi lo ozelwe inkosi yamaJuda na zazilandela inkanyezi zilandela isikhathi eside zingaphela amandla zabe zafika koHerodi zamkelwa kuhle kodwa uHerodi wakhathazeka kakhulu uma esizwa izindaba ezazikhokeyile amadoda avele empumalanga ukuthi sekuzelwe enye inkosi yena eyinkosi
ubathiyela waphi amazwi abalandeli njalo iy'ngoma zakho bangazithola ngaphi
abalandeli ngibathiyela amazwi avela ezwini lenkosi khonaphana lapha izingoma zami eziphuma khona awokuthi khona umuntu ohlakaniphileyo kufanele alandele inkosi azisondeze kuye athola inhlakanipho kuye sikhuthaze abantu abatsha bangene ebuholini singathi masesebuholini singasafuni ukuphuma sibambelela njengoHerodi kokuphela okokugcina ukuthi izingoma zami zikhona ziyatholakala kuwo wonke ama-online platforms siyabonga kakhulu
uphuma ke enkundleni uDokotela Stanley Maphosa ngale ethi vuya usindiswe
ngokuthelo lolamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abantu abayisikhombisa babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe izolo bayakhala abantu ngokubhubha owayengumongameli wakwele Zambia uKenneth Kaunda uphenyo olusanda kwethulwa i-Afrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla le-ZANU PF kungenziwa ukhetho kusasa umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe izolo usenikwe isicoco seqhawe lesizwe sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngokhithi dube
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.